Wasaphethe isihlalo somkhondiso ezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana umkhundulelwa ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula suthile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kwelinye ekugcineni uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBeitbridge. Umnumzana Themenkosi Nathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hhayi sekuthile zini sekumhlophe nke emasimini sekuthile simatolo nzima kasikwazi ukuthi pho-ke abantwana sizobazi kulo mnyaka le mpupu vele tola lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo ngakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa yindlala lo nyaka.
Mina kula nto esizaphuma siyiphethe indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpupu bakhwelile, asikwazi ukuthi senzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe eBeitbridge la othi sebelahle ithemba lesifuno esihle.
Mali ngani madlela ngoba kathe seliphozile izinto eziningi sezithile sezizamile ukulandela kakhoyisa kodwa hhayi khanye izulu lehlule konke sekuthile emasimini balushwana nje abakumele lapho kodwa ukukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-12 eGungwe umnumzana Okediswe Linyane uthi akulanto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili hhayi akulalutho babelathile kuthile lasting besegwanda sebabo-DA osikhuluma ngendlala naleyo ukuthi ukudla kumele kutholakale but akulalutho akulakudla ejempini.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuwe kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini
thile akulalutho egameni uwomile enkomeni hayi enkomeni lakuyo isimo sakhona asiboreti.
Abogatsha lezokulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe yindlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhose izigidi eziyisithupha 5.7 million bade ngosizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ngube.